Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu ekuseni mhla ka 27 Mbimbitho 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ayidalela ephalamende athi asefikile esigabeni seManicaland leMaswingo ukuyahlolisisa umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai ukwenzela ukuthi bazibonele okwenzakalayo.
Mthokazi omuhle, masiphuma siyavota asihambeli ngokuthula, kungabi lo budwangudwangu, si-accept ama-results abe ekhona, sijabulelane sonke njengabahlali bekhathi.
Ukhetho lokudinga ukhansila ozamela isigaba se-Country Park luzatshiya izakhamizi zidabukene na? Silengxoxo lozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party.
Kulo ungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuzanu okwenza ukuthi bacabanga ukuthi Zimbabwe ihlezi kahle.
Kuhlelo lapho esihlaziya udaba lwamaprofita alodumo lamhlanje sixoxa lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala e-Israel.
Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakitho president bayakwenza khonokho. Kuvalwa amachurchi lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kahle kubonakale ukuthi onguye nguphi longayisiye nguphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale lephalamende awe committee ye standing rules and orders athi asefike esigabeni seManicaland leMaswingo njalo azaqalisa ukuhlolisisa lamhlanje umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai kulindawo ukwenzela ukuthi bazibonele okwenzakalayo. Bajonge ukuthi badingisise amacebo okuthi bangaphathisa njani abawela indlela abawelwa ludubo lolu. Omunye okuqula leMaswingo unkosazana Thabita Khumalo ongumkhokheli webandla leMDC edale lephalamende engumgcini sihlalo webandla njalo leMDC uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza kusukela lamhla kusiya ngolwesihlanu.
Kuviki lephelileyo i-committee okuthiwa yi-standing rules and orders ephalamende eyiyo ecuzulula impila kahle ukuthi ephalamende kusetshenzwa njani, sahlangana savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi njengoba siyithe sibambe iphalamende ukuthi kuhamba njani, kuqakathekile ukuthi siyekhangela umonakalo amanzi la akuthiwa ngu-Idai. So sasesiqamulana phakathi ukuthi abanye bazakuya eChimanimani, abanye bazakuya eMaswingo. Mina namhlanje ngisemaswingo labanye bami, so kusasa singabantu nje sivukayo ukuthi siyekhangela lowo monakalo.
Likhangele ukuhamba kuziphi izigaba?
Sizakuya eZaka, siye eBikita, siye koGudu, bese sisiya eChiriets. Elinye iqula lethu ngoba vele saqamulana phakathi, so ngelinye iqula lethu le-Committee on Standing Rules and Orders baseChimanimani eMtare, labo bakhangela umonakalo. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi kungaphathiswa njani ukwenzela ukuthi izizalwane zaseZimbabwe lezi ezingenelwe ngumkhosi omkhulu kangaka bancediswa njani.
Ekuhambeni kwenu lapha kuyini kahle kahle liyabe likwenza? Liloba phansi likubonayo, kukhona likuthweleyo, kumbe kuyini elikuphathela abantu?
Esiza kwenza ukuthi sizibonile ngawethu amehlo, ngoba esikhathini abantu ababuya lobufakazi ababe belabo esikhathini kuyabe ngasobufakazi obuleqiniso. so sifuna ukuzibonela ukuthi umonakalo unganani ukwenzela ukuthi uma sesephalamende sesixoxisana namaminista sizabatshela into esiyibonileyo atshe siyizwile sizaxoxisana sibe nezixwayiso sibe nezindlela zokuthi silungiselele umkhosi onjalo ensukwini ezizayo njalo sibatshengise ithi banike imigoqo okumele bayenze bephathisa laba izizalwane zeZimbabwe ezilele umonakalo siqeda ngolesihlanu ngolesine sizaphendula sezivele eChirids so ekuseni sivuka nje sabe sisahlangana ke sike xoxaxoxo then bese sibuyela eHarare.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo ilunga lekomiti yedalela eParliamente eStanding Rules and Orders njalo ekhokhela ibandla leMDC kuleli dale ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 esemasingo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ufike eHebron kweleBotswana izolo kuhambo athi luhlose ukudinga isisombululo kungxaki zeZimbabwe. Akungacaci ukuthi uChamisa ulande kuyahlangana lobani kodwa kunakakelwa ukuthi ulakho ukuhlangana lomongameli Mokgweetsi Masisi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sika Mnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu hambo.
Bekuvele kwinto emqoka emcabangweni yakhe nemicabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphelisa okungakanani.
Uhambo lukaChamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba.
Ukuthi bona ukho nalo ukuthi enye yenkathazo esilange ukuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilabo amandla ukuthi abantu basizakale. Ngakho ngaqhakathe ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabridge lezinto ezifana nalezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbonekani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Inhlanganiso yebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZESN ithi njengenjayelo izahlolisisa ukhetho oluzaqutshwa iZimbabwe Electoral Commission iZEC olokudinga ukansila kaward 28 eCowdrey Park kobulawayo ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Ukhetho lolu soludale ukuphithizela kwamabandla esigabeni esandiswe ukuthathwa libandla leMDC lona elidabukeneyo phakathi okwakathesi ngoba lifake amalunga amabili azancintisa elimele. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso le ithi izaxoxa konke okwenzakalayo njalo inikeze izixwayiso ezokuthi ukhetho luqutshwe ngcono kwelizayo. balichumi lasiyagalombili abancintisa kululu khetho njengokuthembisa kwethu izolo lamhlanje usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Nkosikhona Nyoni ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party.
Sebenanzele ukuthi breaking news for the past 20 years sifotheka umuntu oyedwa sihamba singena nje kuma-door-to-door campaigns lama-roadshows nje siwenzayo, hhayi abantu basamukela ngendlela enhle kakhulu.
Yes, sibone ukuthi belile roadshow ngempela viki ihambe njani, abantu bebelamukela yini?
Ye, i-roadshow besilayo ngomgqibelo siqalise kusukisela ku-section le eyasehlalani kuhle ababiza ngokuthi igarigayi, sangena safika-ke e-Cartpark Primary School. Hayi abantu basamukele ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba kade besibuza ukuthi kathi isikhathi sonke lesibe singaphi, ngoba kade belokhu besidinga besifuna ukuthi labo phela babone ukuthi imiphakazi bayizela khona ledrobheni, kathi ngapha emali yokuthini kungani singafiki. Sasesibathela-ke ukuthi hhayi njengemthwakazi Republic Party sesifikile thina, ukuthi sivele ibonise ukuthi amandla awasuke emuntwini, amandla abe kini kinizakhamizi ama-residence e-Cartpark.
Yiziphi ingxaki elihlangana lazo?
Ye, ingxaki esihlangana lazo yilezi ezokuthi abantu baphula down ama-posters ethu, uthole ukuthi bawadabula ilokhuzane nje ebithanda ungathi iyasidisturba kakhulu plus labanye futhi abanye bethu esikampeni labo, uyathola umuntu esefake eyakhe i-poster phezu kweyakho, awamanye amaphathi nje engathandi ukuthi nje ngaqambe ngamabizo kodwa-ke lokusiba lapha nalaphayana nje kuphela khona ukuthi hhayi sikhulisiye sakhulumisana labo nje njengakathi iworkshop yakhona sizame ukuthi siqondisane endaweni enjengayonaleyo.
Incintisana labazakala ngokuthi banqoba abafana lebandla le-MDC Alliance, lebandla le-ZANU-P F. Ibandla lakho ubona ingani lizamisana la wola amabandla linqobe yini?
Bona ingathi vele sengwinile ngani ngoba sinanzelela ukuthi i-MDC ihlakazekile ingamahlandla amabili, bese kusiza-ke futhi laleyi i-MDC Alliance, bese kusiza-ke leyi ekamama Makhuphe, bese kusiza-ke futhi-ke izanu leyo siyibalisile layo. Hhayi izanu asikhulumi ngayo ngoba abantu ngendlela isimo somnotho welizwe esingakhona kabathokozanga kabathabanga, abantu beneni abantu badanile ukuthi kathi kwenzakalani. Pho-ke manje ma bengabafaka ku-Urban Council isho ukuthi vele isikhathiphakhi ngahlifike kakhulu. So abantu bathe ngcono bazame isandla esitsha, bazame umthanyelo omutsha, babone ukuthi wona umthanyelo omutsha ungabenzelani.
Kuyini okutsha okulethela abantu unganqoba?
Ye, mina ngihlala e-Cartpark since 2011 ngihlezi khona se-Cartpark. Okutsha engifisa ukuthi ngikulethe kuma-residence e-Cartpark kuyilokhu ukuthi i-first priority yami engifuna ukuthi ngiqale ngayo uma bengivoteli ngumgwaqo lo osuka ehlalani kuhle usiya e-Manistan, ngoba evule ngumgwaqo lwana le-bridge leli elivinkileyo kungalungiswanga ngibona ngathi i-development ikakhulukazi le e-Manistan ingaba nzima kakhulu, ngoba yibo abantu aba-mostly affected, ngoba kabala manzi, kabala suwa, kabala zitolo, akula zikolo, akula klinika. So i-first priority yami izaba ukuthi ngakhe ilungise umgwaqo nalo ongalungiswayo, silokhu esawufica ulungiswa namhlanje ulungiswa, bese ngilungisa-ke lelokhu sangibridge lelokhu elingapheli. Engikuthiyela abantu abavotayo bengicela ukuthi bakithi Mthwakazi omuhle, ma siphuma siyavota asihambeli ngokuthula, kungabi lo budlwangudlwangu, si-accepte ama-results abe ekhona. Sijabulelane sonke njengabahlali be-Cartpark kuthi nalo oyabe ewinile, sonkeni simxhasenini ngokumbonisa lapho esiyabe sibona khona ukuthi uyalidinga usizo lwethu lembono yethu futhi ngokunjalo.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona Nyoni ozancedisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Cartpark koBulawayo. Ekubandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Oye umphathi ntambo wezembiko umnomzana Jonathan Moyo uthi sokuvele ubufakazi bokuthi uMnangagwa wathola amavoti ayisilinganiso sokungamajumi amathathu lantathu ekhulwini i-33% kukhetho olwenziwe enyakenye. Kodwa iZEC yathi yona uMnangagwa wanqoba ngokwedlula kancane amajumi amahlanu ekhulwini i-50.6%. Kwathi umnumzana Nelson Chamisa webandla eliphikisayo ele-MDC wathola amavoti ayisilinganiso sokudlula amajumi amane lane ekhulwini i-44.3%. Umoyo uveze lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter, kodwa kazange aveze ukuthi ukuthole ngapi lokhu, waphonga ukuthi abantu balinde ubufakazi azabethula nxa umahluli uChief Justice Luke Malaba engethula isinqumo sakhe ngokugcweleyo kudaba lolu angasethulanga mhla esethula isinqumo sokuthi uMnangagwa wanqoba. Umoyo wabaleka eZimbabwe ibutho lize lihluthunele umbuso owayengumkhokheli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Simon Khaya Moyo isikhulumeli sebandla leZANU PF walile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU PF.
Akumangalisi lokho ukuthi kube lento enjalo ephuma ivela kuJonathan ekhuluma enjalo. UJonathan ngumuntu ozondileyo, simbaleni njalo, umuntu njalo ofuna ukuthi abone abantu besiba lokubuso ebizweni kusiba lokuxokozela lani lani. Uvele yena umzondile uMnangagwa njalo kachibilithi vele umzondile, akaze akhulume enye into enhle ngoMnangagwa noma nini noma kaze kube njani, kunganizulu kunokuye kukhanya kwelanga. Vele uyabe hlala ekhuluma yonke into uzama, uyachothoza. Akula into eyodwa bakithi ngoMnangagwa enhle ngelanga elilodwa bakithi engaba khona engayikhuluma ngayo. Ngokunjalo kunoba ukhulumayo kuyizeleze into engiyekho leyo, into yokuphathisa ukuthi abantu bazondi bayenze kanjani, abanye bathiza bayi-opposition bancediseke khonokho. But akula nto enjalo, amakhothi sesadlula lapho, thina ilizwe liyahamba liya phambili, abantu bayalungisa ilizwe lele, bayakha ilizwe labo. Ngokunjalo engafuni ukusiphambanisela ihlelo ngokusikhulumela izinto ezingekhoyo, njalo uzibona ngaphi lezo zinto elingekho phakathi kwelizwe khona.
Mm-hmm. Yes, yabona njalo ukhuluma esithi uChief Justice uLuke Malaba angayenza lokho kuthiwa i-full judgment yakhe, kumbe esithi i-judgment egcweleyo, kuzakhanya sibili ukuthi lapha kulento eziningi ezicatshisiweyo. Ungathini futhi ngakhonokho baba Gawule?
ULuke Malaba yindoda eyaziyo umsebenzi wayo, elesizotha esizothileyo esokuthi iyawazi umsebenzi wayo, njalo yindoda ehloniphekayo leyana, njalo ayisondoda ezimisele ukungcolisa igama layo isiyaphutha umsebenzi wayo. Yindoda ehlanzekileyo, yindoda evela kaza, njalo Malaba ukuba khona phana kazange akuphiwe ngumuntu, wangena kwi-interview wenza kuhle, wayimpresa wonke umuntu, ngitsho lobani. Ndakhumbula ikhosikazi lami lalibukele ku-TV lithi jeyi uMalaba uyazushaye bonke abantu abadiba lokudla kwi-interview lapha, lushayile uMalaba. UMalaba siyazigqaja ngaye, njalo thina njengathi njengomphakathini ikakhulu kwesizweni sikamthwakazi napha siyazigqaja ngoMalaba nakupositiona lani, siyazi uMalaba umsebenzi wawenza kuhle ngaphandle kwabantu abafuna ukumngcolisa kuphela.
Siyabona khona kokukhulunywa nguProfessor Jonathan Moyo kungazani yikho phela okade kulokho kokukhulunywa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, elithi uChamisa wanqoba ukhetho lolu. Akuboni kunjalo baba Gawule?
Kanti mina ngiyamangala i-MDC leyi yena le abakhuluma ngakhona ukuthi itshantshantsha ngabantu abathi i-rule of law. Mina abanye bakhona ngamagqwetha, yikho baze baxoshwe ephalamenti ngalwalo unyaka ngenxa yokuthi bangamagqwetha. Ngabona yifeki yamagqwetha angaziyo umthetho, okuthi baze baxoshwa belokhu bengazi. Obidi abana baze baxoshwe ephalamenti ngenxa yokuthi babelokhu bethatha umthetho bewuhlanekela bengakwazi ukuthi into ebeyenza layoyenza baxoshwe, bayethuka sebexotshiwe. Ngokunjalo lakathethe abantu laba bathi asihloniphene amadala emntu ezomthethandaba, rule of law. Kanti esikhothi siyirulile ngenxa yokuthi ayirulanga in favor of them, sokumele konoko kwenziwe ukuthi kuthi kwakusikho. Angikwazi imihlobane yabantu labo abalokuza umthetho ngaleyo ndlela, ukuthi umthetho but ngasho ungathiwa umthetho isinqumo sesiphuthi sesiphe sekuthulwa kwaba yinto engavumelani lalokho kwena kade ukukhangelele, akuseyinto eyenziwe kuhle. Amajajise asengarongo omalawo, nxa omalabo bengaba rongo ngobani bangaba right?
Alo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lomnumzana Jonathan Moyo yehlule njengoba engaziwa lokuthi usehlala kweliphi ilizwe Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo esivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu beintanethi lenewzimbabwe.com lithi ividiyo kamnumzana Robert Mugabe idlaliwe emhlanganweni weSADC owenzelwe kweSouth Africa okutshengisa ukuthi uMgabe elokhu ehlonitshwa kuzwekazi le-Afrika. Iphephandaba leTimes Live lithi kuqhamuke udlame oluqondiswe kwabokuza izolo njalo ebusuku emkhukhwini weJadu place edolobheni leDurban abokuza bayacatsha enkambeni zamapholisa. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump welemelika ebobotheka uncome owayecwayisisa udaba lokuthi wasebenzelana na lelizwe leRussia kukhetho luka-2016 wamthola emsulwa. Manje ke sengilichiya lilalele abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge WhatsApp.
Linja nimsakazi we studio 7 siyabonga ukusinika isikhathi lesi ukuthi sikhulume lathi. Izinto elizweni zilokho zisoma zisiya phambili. Kathe sisiyanikwa thina ama RDGs imali le enja. Kuma ekoke ingasiseyo US kudenge ERTG manje ngasosiyathenga emashop bathi nge ekona maphandle lapha bathi ERTG imali enje ingayusa imali enje so ngasikompare thina nge USA la nge ERTG sesibuyele phansi kakhulu ngoba i-100 ERTG ngasothatha nge US so kuma $40 wena upiwa 100 US atesi upiwa 100 RTG so ubuyela phansi kakhulu sicela uhulumende asibone ngoba izinto seziwoma kakhulu elizweni zisiya phambili ngiyabonga imuchuma
sarubonani basakazi abahle maqhawe amahle nenegama lamo Sibusiso Ndlovu ngihlala eJoburg edabeni loku lendaba esibhekane nazo ubuhlungu kakhulu ukuhlala emazweni ngangizwe nje abantu abayibona abahlala lapha bethi thina siyazenzisa sithanda ukuhlala emzini akekho umuntu othanda ukuhlala emzini njalo futhi inkinga ekhona sinovalo olukhulu kakhulu ngoba indaba le yokuhlaselwa kwabantu bangaphandle iqalile baqalile eThekwini eDurban bahlasela amatraki balimaza abantu izithombe ezikhona zikhombisa abantu belimela abanye benqamuka ingalo njalo nasemashophu ngathi sebengenile vele into le iqale kusematrakini bethi abantu bangaphandle bawathathela imisebenzi yamatraki bavimba amatraki besenza yonke into beyiluthela into abazifunayo kodwa ngathi sekuchaphakele nakwezinye izindawo ngoba nasezitolo sebeyagqekeza bethatha ukudla besenza yonke into betshisa abantu so eish luvalo olukhulu kakhulu ngoba nathi kuvotwa sasinethemba lokuthi mhlawumbe ilizwe lethu lizobuya liguquke libe sesimeni esiright. Manje umnotho lokuyayo uyabhidlika ngamandla. Ngazi ukuthi inkokheli zakithi azikuboni noma ingoba besidla bona. Ngiyabonga.
Bafethu, kunzima lapha, kunzima madoda entrimo mdebheni adlula khona, ndlula khona. Mawuphuma lapha ungadlula esengeti festisto lapha ngijayela bona imbajela umgwaqo yokubona soba hamba benjayela bembabhayisa izandla lapha bavalile bafethu bafuna ilicense baphethe induku baphethe yonke bafuna ilicense everything bathethe konke ke hhayi sebenzisenlenzosile mota sebezivalile kufestistop lapha mawubuye edebheni osedebheni angaphumi bakwetha kezi ndlula khona nje lingizwankuluma manje.
Labo-ke ngabalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo kuWhatsApp inumber plus 1-202-465-0318. Okwamanje-ke asingeneni uhlelo lwethu lwamaprofita silo Vivian Nomalanga Bhebhe.
Mina into engiyibonayo I think abantu sebehlupheke kakhulu. Into ekhona siqalela ekuthini abantu sebekholelwa ukuthi nomfundisa ngathi wena noma ungasebenzi athi wena you'll make it in life. As long as umfundisi etsho njalo imali uzoyithola kuphela. Uyayibona into yakhona kodwa wena usazi ukuthi awusebenzi uzoyithola njani ngathi imali ungasebenzanga. Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakithi opresident bayakwenza khonokho. Kuvalwa amathethi lawa makuyikuqala kuqalwe kasha kubonakale ukuthi onguye nguphi lo ongayisiye nguphi. Ngoba abantu laba kakhohlisa abantu laba bona abantu into ebuhlungu ukuthi abantu abakubona ukuthi lo umuntu lapha into yangikhona ungani ngufeda uzenzela imali la yibhizinesi. Bona bangena ngenhliziyo bakithi uthole umuntu noma ukuthi uyenza into efana lokuvusa umuntu ekuseni uza abantu besithi bayamkholwa. Uyikholwa njani into enjalo kodwa sho? Uvukile umuntu akula ngisho khotoni ulefakiwe emakhaleni akula ngisho khotoni ulefakiwe endlebeni okubonakala kumbe emlonyeni ukuthi ngumuntu uphuma emotshari kodwa uyakholwa wena uthi umuntu le 3 days esemotshari uvukile. Ah, yazi okunye kubuhlungu yazi uyaswela lokuthi uthini.
Ye kodwa-ke sike sakhuluma labanye abesilisa sibabuza ukubana kathi kungani abantu abakhanya bekholwa kakhulu khona lokhu ngabesifazane. Ukubona njani wena ungathini khona?
Into leyi I think ukuthi kuze kukholwa abantu besifazane ukuthi obaba labo I think bathwalise omama luklubhu lapha ezindlini. So into leyi isukela ukuthini omama esikhathini esiningi yibo abadinga imithandazo ukuthi linithandazise endlini ubaba kenzi kahle. Kusukela khonapho nje ukholo lwakhona solujoyinana umuntu balendlela nje ababayenga ngayo yazi mina ukuthi kwayala nje ukuthi vele okuyinto kwangikhona ngukholwe from kudala ngisese-South Africa kwangehlula from ngiyakhumbula ngangilokukhuluma lobaba omntanami ukuthi akuyekela into zokuba unamathisela izitickers and leze emoteni kuthiwa yikho ukuthi ngingayenzi i-accident. Ma ngivele ngidrive obhedayo ngizoyenza i-accident la kanjani hayi lokho kwezitickers and lokho ukuthi ukuthi umuntu ukhuleke senigeria kuthiwe mna mbambi i-screen se-TV ngizofila ukubhiliva njani into ezinjalo. So I think bale ndlela ababayenga ngayo omama becina ngodubo abekhangelane lalo endlini agcine sewela la esebona umuntu lwane senguye umuntu ozomsindisa amkhuphe kuleyi problem abhekane la endlini lobaba kusukela khonapho.
Kodwa awukukholwa yini ukuthi bakhwanye ukuthi ungahamba bakuthandazele kumbe ngamanzi kumbe ngamafutha okugcoba uhambe kumbe bufuna ukuthi uyokhonjwa kumbe ukhonjiswe kube yikhonokho ugcine usuyendile kumbe ngumsebenzi udinga umsebenzi uwuthole ngenxa yamafutha kumbe amanzi akwenzakali
khonokho bhutam. Ayi mina into engiyibonayo kuyabe kusuke kwaqondana le nhlanhla yakho wena ukuthi lelo langa kuzokulungela. Angikholelwa konke lokho kuyizinto lokho izinto ezingekhoyo zonke lezo vele uyasi mina.
Lo-ke nguVivian Nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe besilayo kuhlelo lwethu lwamaprofita. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu kusasa. Hhayi isikhathi asavumi ukuba sisonke. Igama nguChris Gande.